umkhachi uqhubekela phambili a-implementa akukumileyo eyedwa engazanga consulte ama-associations zinhlanganiso lezi ezimelele ama-unions achiyeneyo. Ngemva kokuba esequme i-budget, ubebuchilo nje umqhashi ukuthi ulendlela ozabhadala ngayo. Engazange atsho kulabo baqhatshayo ukuthi kulesivumelano yini. So sibona uqhubekela phambili nge-approach yakhe yokuthi khonokwa kukhumbulileyo ukuthi ukwenza unje uku-implementa angaze anganaki ukuthi kungaba labanye yini abangamnika umbono othiyeneyo kumbe labanye abangakujabuleliyo. So sikubonile ke namhlanje abantu beqalisa ukuthola izimali zabo ukuthi indlela ke abayenze ama-calculations ngayo. Esithi liholo lomuntu thina besisitsho nje okugoqela nje konke nje kungaba ngama-allowances athize liliholo lomuntu. Kanti yena nxa esithi iholo lomuntu ke utsho ekhipha nje ama-allowances ewashiya ngaphandle. So kuyasixaka ke, kuyasixaka njengezisebenzi ngokuthi kusuka kwehlise ke inano le mali ebesizayithola nxa sesibhadala ama-bonuses. Kodwa sikunanzelayo ukuthi sile ngathi very arrogant employer ongajabuleli ukukonsulta amanye ama-parties.
I-Apex Council ithi inhlanganiso zezisebenzi zizahlangana kusasa zikhulumisana ngalolu daba. Liphakathi lani yini njenge-ZCTU?
Thina silama affiliates aku Apex njengenhlanganiso ezimelela ama teachers so sile abasimelelayo kodwa ku federation level asikho ke kulomhlangano asingeni kodwa nabanye bethu ke abazabe bephakathi iaffiliate yezinta nxa sisizwa bazama ke ukuthi bathole isinqumo ukuthi bangaresponda njani ke kwi-employer, bangathathwa manyathelo bani kumbe i-strategy yokuthi bangayengeja njani uemployer ukuthi angatshintsha yini angaba lo mbono omunye oshiyene lalo owenzileyo.